Siyabonga Sandra Lo Chris le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 29 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni kumagagasi awe 909 medium wave shortwave 4930120 la ku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku internet ku website yetu ethi www.voandebele.com i website njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontu ngamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
siyazi ukuthi izithembiso ayisikho kunikeza. Uvamile ukuthi uhulumende bethembise nxa kulo bephambi kwabantu kodwa kungayisikho abazokwenza bengabuyele emaofisi nawo. Yiko sithi ye siyakwamukela lokho kodwa sizayala lokho sixoxisana la uhulumende ukuthi hayi gafeze izithembiso zakhe zema comment radio.
Uhulumende uthi uvumelana lozulu ukuthi ukusungulwa kwemisakazo yezabelo ama community radio stations kuqakathekile ekuthuthukiseni inhlala kahle yabantu.
Yikho ke iCouncil ithe lawo malunga eParliamente kasuswe edale leParliamente ngamafitshane sifuna beqotshwe eParliamente bengameli inhlanganiso yethu.
Icele le-MTCT elisekela uTswangira ilixotsha amalunga edale lePhalamende alithumi lanye phezu kokusekela imizamo yokususa umnumzana Tswangira esihlalweni.
Izeki ithi siguqule ukubhaliswa kwabalelungelo lokuvota ukuze babhalise ezitishini zokuvotela ama-polling stations.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhulumende uthi uvumelana lozulu ukuthi ukusungulwa kwemisakazo yezabelo ama community radio stations kuqakathekile ukuthuthukiseni inhlangothi ezisalela emuva ukuba olubasa olwabesifazana. Wathembisa ukuba abenhlanganiso ye Broadcasting Authority in Zimbabwe bazaqala inhlelo zokusungulwa kwayo lumnyaka ungakapheli. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli zindaba okufana le Media Institute in Zimbabwe yimisa ezaziwa ngemikhankaso yokusungulwa kwale misakazo yezabelo zithi ziyakhathazeka ngokuphuza kukahulumende ukuyisungula lanxa ehlezi ethembisa ukuthi uza kwenza lokho.
Umsekeli womphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Supermandi Wanzira uthi iqakathekile imisakazo yezabelo ekutholiseni uzulu imibiko lolwazi kakhulu kwabesifazane labantwana. Umandi Wanzira utsho lokhu emhlanganweni wentathela izindaba owenzelwe eHarare lamhla oqoqwe ngabenhlanganiso yemisa Zimbabwe. Lomhlangano bewuphezuko kwethulwa kwempumela yenhlolisiso ethe yenziwa phezuko kuziphatha kwenhlangothi zikahulumende zokukhulumisana ukuba ziqhuba kanjani ekutholiseni uzulu ulwazi kanye lentatheli zindaba. Umandi Wanzira utshele entatheli zindaba ukuba uhlelo lokutholisa amalayisensi avumela ukusungulwa kwama-community radio stations luzaqakathekisa izigaba lapho kungatholakalanga abafisa ukusungula imisakazo emikhulu ama-commercial radio stations okunjengesigaba seMathebeleland South esingatholanga lutho lapho kunikezwa amalayisensi imisakazo efana le-ZFM kanye le-Star FM wonke aseHarare. I-Studio 7 ikhulumisane lenkokheli kanye lentatheli zindaba phezu kokuqakatheka kokusungulwa kwalama community radio stations lokuba azaphathisa njani kundaba zentuthuko kaZulu kakhulukazi abesifazane. Umnumzana Nhlanhla Ngwenya okhokhela inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi lanxa kujabulisa osekukhulunywa ngohulumende sekusenziwa lezithembiso zokuzimisela kwakhe ukuluqala uhlelo lokusungula ama community radio stations abenhlanganiso yakhe lezinye bazaqhubeka bekhankasela ukusungulwa kwawo kuze kufezeke abakufunayo.
Siyazi ukuthi izithembiso ayisikho kunikeza. Uvamile ukuthi uhulumende bethembise nxa kulo bephambi kwabantu kodwa kungayisikho abazokwenza bengabuyele emaofisi nawo. Yiko sithi ye siyakwamukela lokho kodwa sizayala lokho sixoxisana la uhulumende ukuthi hayi gafeze izithembiso zakhe zama community radio. Sijabula njalo ukuthi uMongameli uthe yena nqa besinikeza ama license ama community radio bazaqala ngendawo lezo ezingazange zi applyele in commercial radio station ubalise eMathebeleni South. Yiko sizokhuthaza uZulu weMathebeleni South ukuthi hayi abalungiselele njengoba uhulumende the uzoqala khona le belungiselele ukulayisenswa bengayangisi beswele ukuthi uhulumende abese sithi salinikeza ithuba lehluleka ukulithatha abalithathe lelo thuba lapho elizovuleka khona.
Kodwa ingcwethi kwezemisakazo lokwethulwa kwezindaba zithi ziyoyicela isivuthiwe lindaba ngoba kusobala ukuba uhulumende engazimiselanga ukuwathukulula amagagasi bavunyelwe ukusakaza labo abafisa ukusungula ama community radio stations njengoba ehlezi ethembisa kokuphela kodwa kungela okwenziwayo kuphelela ekukhulumeni. Ngimele studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.